Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake waba nginobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations umnumzana Kofi Annan kasekho.
Ufe ngesikhathi yena isanda kunanzelela kumbukubona kumbukathi kukhuluma ethi yena ukhetho lweZimbabwe lukuhambe kuhle. Kodwa ke asazange wathola leso sikhathi sokuthi aveze sobala lapho ebuya lalabo ekuthiwa ngama-elders ekhulume ngeqiniso ukuthi akubonileyo kuyini.
Ugatsha lwe-Judicial Service Commission luthi udaba lwe-MDC Alliance olokuphikisa impumela yokhetho oluzathethwa imthethwandaba we-Constitutional Court luzatshengiswa ngumsakazo we-ZBC ukuthi ezinye intatheli zindaba leminye imisakazo zithaphe kuyo.
Ngakho bathume incwadi besithi lanxa bengeke bavumele wonke umuntu bazavumela i-ZBC bese besithi i-ZBC kumele yenelise ukunika esingakuthi i-live feed kwabanye ababe befisa ukuthi benelise uku-broadcast.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Owake waba nginobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations umnumzana Kofi Annan kasekho. Umnumzana Annan utshone namhla ekuseni eseleminyaka engamachumi ayisitshiyangalombili 80. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ebhubha umnumzana Annan ube ngumgcini sihlalo sama-elders njalo uke wafika kumaviki ambalwa adluleyo ekhokhela iqula lama-elders bezohlolisisa ukuthi ukhetho lwenziwa ngendlela eqondileyo na. UZulu weZimbabwe uveze ukudana ngokwedlula kuka-Annan, kodwa abanye bathi isinqumo abasenzayo esekuthi ukhetho lwaqhutshwa kuhle sasingamanga njalo lokho kwabadanisa ngoba impilo zabantu zalahleka kulandela ukhetho. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Bakla Tambo ohlaziya ezombusazwe.
Ubaba uKofi Annan sibili abantu abaningi bengamjabulela bethi ngumuntu ade esebenza kakhulu, kodwa mina mbuya ngimsole kakhulu ubaba uKofi Annan ikakhulu kumbali yakhe into azenzayo eRwanda ngo-1994 ukuthi wayengumuntu owayekhokhela e-United Nations lapha, kodwa kwathi sokusazakala bekwazi bona ubaba uKofi Annan uthi kuza kuba lokubulawa kwabantu lokho esingathi yi-genocide eyacina iqeda abantu abangaba yi-800,000. Ubaba uKofi Annan waba nguye okhipha amabutho awe-United Nations eRwanda lamanje nje wayesithi kulesinsikhathi lapha ahamba khona eRwanda lakanye bambalekela ubaba uKagame bathi angeke bekhulume laye ngoba ngomunye umuntu oyenze khona ukuthi lesingathi i-genocide iziyenzakale. Hayi mina ubaba uKofi Annan hayi engalala sibili ngokuthula njengokuthi ngihloniphe esintwini, kodwa hatshi imisebenzi yakhe hayi angencomi bantu.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Nkosi Khona Moyo uthi ulosizi ngokufa kuka-Annan ngoba ubezimisele ukulwela amalungelo oluntu.
Ukufa kwamnumzana Annan kuyinto ezwisa usizi kakhulu ngoba singathi ngumuntu obelokhe elwela amalungelo abantu, njalo kungumuntu obengani uthenjwe nguZulu wonke ukuthi uzalwela amalungelo abo ukuze kufike emaphethelweni uze ukhanye impumela ehlalayo athi yona le yesikhatshana. Ufe ngesikhathi yena isanda kunanzelela kumbukubona kumbukathi kukhuluma ethi yena ukhetho lweZimbabwe lukuhambe kuhle. Kodwa ke asazange wathola leso sikhathi sokuthi aveze sobala lapho ebuya lalabo ekuthiwa ngama-elders ekhulume ngeqiniso ukuthi akubonileyo kuyini, njalo asange sithole isikhathi sokuthi simbuzisise achasise ukuthi yena ayikho ayekubona kuyini, ngoba thine sasikukhangele phansi lapha ngathi on the ground kungayisikho lokho akukhulumayo.
Unkosikazi Cynthia Dube uthe u-Annan umkhumbula njengolwela amalungelo oluntu, kodwa wadana embona ekhuluma ngokhetho lweZimbabwe.
Kulusizi ukubhubha kukamnumzana Kofi Annan, thina besimkhumbula engumkhokheli we-United Nations njalo elwela amalungelo kaZulu. Ekufeni kwakhe khathesi ubebuye kithi eZimbabwe kulusizi nje ngoba akubonileyo bekungasikho obekusenzakala ngesikhathi sokhetho. Besithi njengomuntu olwela amalungelo abantu uzakusisiza ekukhululekeni kwethu.
Umnumzana Douglas Nyathi, ofundisa eLupane State University, uthi uAnan wayekhuthalele ukulwela ukuthi kube lobukhokheli obuqotho njalo kube labakhokheli abasakhulayo.
Uyazakala kakhulu ngemisebenzi yakhe kakhulu ebambezeni ezezombangazwe. Ukhangela nje akwenzayo eKenya, ukhangele even lakhona khona nje sekwenzile okuncane gijima esiza ngona bezimbabwe before elections. Akuningi nje ukukhuluma ngakho, kungabe kuningi kakhulu nje singaxoxa ngakho ilanga lize litshone. Silusizi kakhulu, silahlekelwe ikakhulu thina esithanda lezi zepolitics, thina esithanda ze good governance, democracy or social justice and even peace building in general.
Umnumzana Kofi Annan isizalane saseGhana kodwa waduma kakhulu ngokuba ngunobhala we-UN njalo waqala inhlanganiso yakhe e-Kofi Annan Foundation. Ubese ngumgcini sihlalo wama-elders njalo elokhu eqhubeka elwela ukuthula. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Umanyano we-MDC Alliance uthi ugatsha lwe-Judicial Service Commission luvumile isicelo sawo sokuthi udaba lwabo lokuphikisa impumela yokhetho olusanda ukuqhutshwa oluzathethwa emthethwandaba we-Constitutional Court ngolwesithathu kuvikezayo lutshengiswe umhlaba ngumsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation oweZBC ukuthi ezinye intatheli izindaba leminye imisakazo zithaphe kuyo. Lokho kwenzakala inhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba eMisa Zimbabwe layo isikhweze isicelo emthethwandaba namuhla ngodaba olufanayo. Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa uthi abasuthisekanga ngokuthi iZBC kube yiyo ethapha lolu daba, ngakho bahle baphuthuma bakhweza lamuhla olunye njalo udaba olokuthi bafuna kuvunyelwe le ntatheli izindaba ezizimeleyo ukuthi lazo zisakaze.
Yes, asikucela ukuthi kufanele bavumele isihlanganiso ezizimeleleyo ezithatha izindaba le ntatheli izindaba ukuthi zilandele udaba lwe-Concord luqala luze luyephela. Ngakho bathume incwadi besithi lanxa bengeke bavumele wonke umuntu bazavumela iZBC, bese besithi iZBC kumele iyenelise ukunika esingakuthi i-live feed kwabanye ababe befisa ukuthi benelise uku-broadcast.
Liyasuthiseka yini ngalesi sinqumo? Kumbe belifisa ukuthi ngabe baningi abanikwele imvumo?
Sisuthiseki ngoba phela siyakwazi ukuthi iZBC ayisiyo nhlanganiso ezimele nenhlanganiso emelele ibandla leZANU-PF. Ngalokho silokhe sesithumele njalo ezinye incwadi ngamaloya ethu ukuthi kube labanye abazimeleyo abavunyelweyo ukwenza lokho. Bangazawe babili, bathathu kumbe bahlanu, kodwa sisazi ukuthi babe benika i-life feed engasiyo ethandwa izalo kuphela kumbe ethandwa iZBC kuphela. Sithumele khona namhlanje ngemva kokuba sitholele impendulo efike ngabo-4 khathesi ntambama.
Zikhona ngempela elilazo lezo ntathele izindaba kumbe lithi ingqeyibaphi abazimele?
Thina sithi ingqeyibaphi kakula bakhethiweyo kumbe sithi babangcono ukwenzela abanye. Sebe sithi intathele izindaba sezingahlanganyela ndawonye ecabanga ukuthi ole equipment eyeneleyo ukuthi akwanise ukunika i-life feed le kwabanye ngubani njalo bangaki, bese bekhethe khona bodwa.
Kuyini elikusolayo ngokuthi umsakazo we-ZBC kube yiwe othapha lezi ndaba? Libona ingani kukhona okunye okungakhutshwa yini nxa kuvele kuthiwa live feed mhlawumbe bengatshengisa konke?
Ye, kungcono khonokho ukuthi bathilo bavumile ukuthi kube lentatheli izindaba loba zingeze ZBC. Udubeko lokuthi ZBC izabe ikhanyisa ukuthi ifake amakhamera wayo ebantwini abathize ngezikhathi ezithize, isenzele ukuthi kukhanya ngani ukuthi udaba luphume ngenye indlela kumbe ngelinye icele. Njalo kasilathemba lokuthi iZBC izavuma ukunika i-live feed ebantwini abaningi njalo abeneleyo abazatshengisa umhlaba wonke jikelele. Kungaphanga nje kube indaba yokuthi bazavumela kuphela ukuthi inike abantu abathandwa iZanu-PF kuphela.
Siyananzelela njalo ukuthi inhlanganiso yemisa Zimbabwe layo ikhweza udaba phose olufanayo abasebenzelani lani yabaxhasa yini.
Hayi, bona bazenzela ngokwabo, sibona abakwenzayo kuhle kakhulu, siyakukhuthaza ngoba vele akulanto efanele ibe yimfihlo, njalo fanele isinyelelwe abantu bonke, abantu bonke bayizi ukuthi uhamba kanjani.
Ye, kodwa libona ingani kungaba lesinqumo esehlukileyo kumbe lesi sinqumo siyatshengisa ukuthi bangathi sebevele bavumele?
Indlela abayenze ngayo isinqumo leso yokuthi bathatha baphendule incwadi yethu, incwadi abayibhalele ZBC, kutshengisa ukuthi kabafuni ukukhulumisana lathi ngendlela ecacileyo. Kodwa asisoze silahle imbele ngoba sifele, sizaqhubeka siya phambili, sizama ukuthi udaba lolu lucace lusiya phambili. Njalo sizama ukuthi sisebenzise umthetho ukuthi hayi, kanti kungani befanele basebenzise iZBC yona isazakala ukuthi ilokhetho, njalo ikhetha iZanu-PF kuphela.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye eseHarare. Amalunga ebandla leZANU-PF namhla abele dili lokuthakazelela ukunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olusanda ukwedlula eMarondera. Lokhu kwenzakala lanxa kulodaba emthethwandaba weConstitutional Court, lapho umanyano MDC Alliance ophikisa khona impumela yokhetho isithi kwakulokuqilibezela. Wokhangelelwe njalo ukuthi ibandla leli libe leminye imikhosi efanayo elizweni jikelele kunsuku ezinye ezilandelayo, ngoba lalisithi limelele ukuthi agcotshwe khona okungasayenzakalanga.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umanyano we-MDC Alliance uthi osaphethe isikhundla somgcini sihlalo wawo umnumzana Morgan Komichi obebotshiwe setheswa icala lokwephula imithetho ephathelane lokhetho ukhululwe namuhla ngesibambiso sebail e-$200. Umnumzana Komichi uthathelwe incwadi yakhe yokuhambisa ye-passport njalo kufanele ayizibika emapholiseni ngolwesihlanu maviki wonke esamelele ukuthethwa kwecala alitheswayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kwezemaphandleni, abalimi bemaphandleni bathi babhekana lodubo nxa bethengisa amabele abo, njalo bakhuthaza ukuthi kukhwezwe intengo yomumbu kusiphala sesizwe ukuze labo basale le madlana. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Bekhuluma embukisweni walonyaka we-Matabeleland South Agricultural Show ovulwe ngokusemthethweni lamhlanje eGwanda, iningi labalimi bemaphandleni liveze ukuthi lihlangana lendubo ezijeneyo lapho zokumele lithengise amabele loba umumbu. Izansi yemaNdebeleni ivele ithola izulu elilutshwane, njalo abalimi bakhuthazwa ukuthi balime amabele kanye lenyawuthi. UNkosazana Royce Ngwenya osuke Homestead eMapisa uthi ulima isifumbatha kodwa akula muntu othenga leli bele.
Siyayilima kuthi sizayithengisa, silime sipakishe kugcwale lokhu iholule, kodwa siyabe siyadingela besithengisela khona no kuthengisa sizise ukuthi na adleki kuthiwa ngawo utshwala even khathe seze salima lokhu sizawona lana ngomnyaka asiwadli sibekile sifisa ukuthi kwenzakala ukuthi singalimi lesiyogamulelana sizuze abokuthenga lathi sithenge esikukwanisa ukuthi sikudle.
Omunye umlimi esixoxelayo unkosazana Agnes Ngwabi okaward 24 eMatobo okhala ngokuthi lapho bethengisa umumbu esiphaleni seGrand Marketing Board GMB imali yabo ifakwe emabhanga okudala ukuthi kube nzima ukuthi bayikhuphe njengoba imali silela elizweni.
Pho-ke okunye ezinye phela ezinye izinto sizifuna kuzakhamizi sizathengisa njani ngokuswayipha kuzakhamizi bona bafuna izitolo zabo ezisedorobheni ngalo ukuthi ngiyeswayipha. Yiluhlupho esilalo nge-GMB ukuthi bona iyabe ifuna ukuhambisa imali ebhenki thina siyifuna ukuthi ngaba siphe ezandleni le nkomo yabe ngifuna kudube ngalo makhelwane wami ngehlule ukuthi ngiyaswayipha ngithini.
Abalimi bathi lalapho belima bahlangana le ndube emkhogoyi ehlasela izilimo okudala ukuthi balahlekelwe isivuno esihle. Unkosazana Sinikiwe Ndlovu osuka eMalundi eMatobo uthi babhekane loduko lwezibungu lonyaka.
Kathesi sihlutshwe kakhulu yisibungu loso kuthiwa isihlavana leso kade singafi sizama nxama belephuma khonaphana emancane vele kuhle kudle imikhono leyana imithi sasiyithola but yayingasibulali.
Unkosazana Anna Dube oyegwatembe insiza ongenqobileyo emncintiswaneni wabalimi bamabele lomumbu uxwayise abanye abalimi ngalokhu okumele bakwenze ukuze babe lesivuno esihle.
Mina ungenze nganqoba ama-crops ami umumbu yiwobemnengi kakhulu. Abalimi bakhuthaza ukuthi khona nxa belima bengena ama-shows bathenge imihlobo emnengi enhlanyelo bengenise zonke. Bengathenga umhlobo wodwa bebuye bezongenisa imihlobo yonke yomumbu.
Kusenjalo umbukiso lo uvulwe ngokusemthethweni lamhlanje ngosaphethe isihlalo somqondisi wenkampani yesamende ePortland Pretoria Cement PPC Zimbabwe umnumzana Mavela Spanda odeba zaqhubekela phambili bencedisana labalimi.
Thina njengekampani ebenefita ku-community le eGwanda and the surrounding area, we want to support them in areas that will enable them to grow as farmers, especially esihambelana le-product esilayo. We can assist with cement.
Umkhokheli walombukiso umnumzana George Pengo uthi bajabulile ngendlela lombukiso ogqutshwe ngayo.
Ya, i-agricultural show yalo nyaka ka-2018 ibenhle kakhulu ipho seyadlulisa ama-expectation ethu. Abantu babuye ngobuningi, inkomo bezikhona ezinhle kakhulu. Khuluma ngenkomo, ikhwalithi yenkomo ibinhle kakhulu. Labalimi babuye ngobuningi babevela emaphandleni kuma-district ashiyashiyeneyo.
Umbukiso walo nyaka ugqutshwe phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela, sustainable development through agriculture. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lamlela nampaba fubembula.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampaba fubembula.
Guka.
Okwamanje sengilichiya kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7.
Alingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle igama lami nguChris Gande. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lonkosikazi Queen Maligwa omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye ungasitshela ukuthi iviki le bekunanzwa ilanga lamaqhawe, ilanga lamasotsha. Wena njengomunye owalwa impi ubulithethe njani leli la?
Ilanga lamaqhawe ilanga liqakathekile kakhulu kodwa alisaqakatheki ngoba amaqhawe akhona akathitha ngokulinganayo, akaphathekanga ngokulinganayo. amaqhawe asiphathele inkululeko sibili sabuya lenkululeko umuntu wonke wakhululeka kodwa ungakhangelisisa yithi kakhulu esesidubeka labantu abethu bayadubeka yikho ubona abantu abaningi abasalinanzi lelo langa abasayi ngoba abasaboni lokuqakatheka kwabo phezu kokudubeka kwenhliziyo okungaka i-economy is in shambles abantwana bonke bablema thina abantweni benkululeko ukuthi yithe sibaphathele ukudubeka instead of bringing ukuhlala kahle
nxa usithi wena abalwa impi yenkululeko abaphathwa okufanayo ungasichasela khona
ye kulabanye abathola okungumvuzo khonokho kokuthi ama-war veterans bathola okungumvuzo khonokho kokuthi baziphilise abasebenzi phela kula msebenzi kube labanye abangatholi lutho vele abadubekayo but they contributed equally okufanayo ekuletheni izibuso
ngezinye indlela ngokubona kwakho abangani bayabandlululwa ngabaphi
ngama-ex-zipra or ex-zaphu ngitsho njalo
ya sayezwa abanye bake bakhulume ngodaba lonalolu besithi la ngezikhundla bakhona abanye ababe kuzibra ababemele babe yibo ogeneral lezinye izikhundla ezinjalo kodwa kabaziphiwanga kuliqiniso into
kuliqiniso sibili ngathi ngakhangela obaba uGagisa uGagisa was a senior commander njengobaba uSgoke naye delayed kulomnyaka ka-85 izipra command yonke yaxotshwa ku-army kwasala kusele nje i-exizane labe yibo amabrigade yabonke from there akusazanga kwalingana
manje ngokubona kwakho umuntu onjengo General Valerius Banda yena ulungele na ukuthi abe nguye ugeneral umkhulu wabo bonke amasotsha elizweni
uSpanda uyadeserve sibili ngucommander uPD uyadeserve and ngucommander libuthele liyana lisotsha but ungakhangela ukubusa kwakhona khathesi uyabe ikhona esesikhundleni sakhe kodwa kuyabe kulomunye umuntu omlindileyo ukuthi engayenzi izinto as freely as he can. Kukhona ukuthi kuyabe kunomuntu umuntu ongaphansi kwakhe kumele abe monitor njalo yena engasoze afa ayenze ama-decisions njengo-army commander ungakhangela kathesi sikhuluma nangokubulawa kwabantu lapha eHarare uPV yena ngokwakhe ngokumazi kwami mina he can't give that instruction ukuthi hamande edubula abantu ngoba lisotha elakusenaye lakwanele ukwazi ukuthi umbhobhi usetshenziswa njani
hhayi kuyezwakala ungavalelisa uzulu
ye hhayi ngiyabonga abantu bakithi kumele likwazi lani lonke ukuthi asiphathekanga kuhle njalo asifisi ukuthi ilizwe lethu libe yilizwe elibulala abantu thina salwela inkululeko ukuthi sikhulule uzulu wonke singakhethi imhlobo singakhethi impala singakhethi lutho sifanana nesonke kodwa abantu bakithi kathesi nxa ungakhangela kulabanye abayi-first class labanye abayi-second class siyafisa lathi ngelinye ilanga bantu bakithi isizwe seZimbabwe sibe yisizwe esihle esilinganayo esifanayo ngiyabonga
hhayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle lo-ke bekungunkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana namhla kuhlelo sixoxa lomsekeli kamkhokheli webandla lezombusazwe elemthwakazi Republic Party unkosazana Praise Yangulube. Sihlaziya ukhetho olusanda ukwedlula. Siyakwamukela kuhle.
Yebo, ngiyabonga linjani.
Lufikile lwedlula ukhetho, ungathi uyathokoza na ngendlela ibandla lakho elenze ngayo.
Kukho konke engibongayo kubandla lethu le-MRP ukuthi senze lokhu akade sikufisa. Njengabantu abatsha ukuthi singenele lathi senze imaki sifake imaki kuhistory yaleli lizwe
ungathini ngenani labantu abalivotelayo njengebandla
Okwenze abantu abaningi ngapha eMathebeleland abayivotelanga iZANU PF, bavotele iMDC Alliance. Lokhu kungenxa yokuthi abantu bakithi basaza le lento le yokuthi bona bethi asiqaleni sikhipheni iZANU, okuyikho okusaffecte kakhulu kulolu khetho lamanani esiwatholileyo. Okuthathe khona ukuthi zabona ukuthi abantu basathe lovalo lokuthi baphumele egcekeni bayisupporte iMRP noma sebevota. Okunye mina engakubonayo ukuthi okwashaya ukuthi ibizo lethu iMRP lalingakhanyi kakhulu laphana ephepheni leballot paper. Njalo ukuthi sina i-abbreviation abantu abaningi bebengayazisi, abantu abakhulileyo abangogogo bebethi bona bafuna imithwakazi begcine bengayitholanga.
Kuyini eliza kulungisisa ngokhetho oluzayo elibone ngani bekuyingxaki lokuthi kube labantu abaningi abalifotela?
Sithe thina sizazama ukumobilize abantu abaningi bakithi, ngoba sinanzelele ukuthi abantu abaningi bakithi bayayithanda imeseji, kodwa basuke babe ngabangaphandle kwelizwe, abangasoze bevote, kumbi abakhona phakathi kwelizwe kodwa bengarejistanga ukuvota. Thina sibona sikhula kakhulu, njalo futhi siyabona ukuthi ngo-2023 sizabe sesiyiricha igoli yethu yokuthi sibe la labantu abaningi abaza sivotela, ngoba thina vele sesisebenza ku-ground. Asizange sime, sabona ukuthi okunye futhi okwashayayo ngama-structures siyakulungisa khathesi, sisebenzela phezu kwakho silibandla le-MRP. Sizibona sikhula sisiya phambili, njalo silokhe silibandla elivikela ama-interest akomthwakazi.
Liyake licabangeni ukumanyana lamanye amabandla?
Hayi, kulokhu asikakucabanga ukuthi singamanyana lamanye amabandla, ngoba thina imeseji yethu amabandla amaningi ahambisani nayo. Amabandla amaningi ayakuthanda nje ukuthi akhe phezulu. Thina ngoba nje siyadiphu kule izinto ezihlupha eMathebeleland.
Umama onjani kathese elizweni sokwedlule nje ukhetho sokumelelwe isinqumo somthethwanda?
Noma bona abaningi bebesithi bona bavotele iMDC Alliance, kibo sokungathi vele umnangagwa sethethe, ngoba la ku-TV siyabona nje ama-stakeholders amaningi ayamcongratulate ukuthi usevele ngu-president. So abantu abaningi sebekwamukela khona lokho kukhona, kodwa ngokwesaba ngalokho sokuke kwayenzakala ukuthi nxa kuwukuthi maybe bangakhiphela lokho abakuzwayo ngaphandle ngokudemonstrator kumbe ngokwenzani, sebengabotshwa kumbe kube lengozi yokubulawa njengalokho esikubone kusenzakala eHarare.
Ngabe lavotelwa, ngabe lenza umsebenzi ongcono yini kulabanye?
Yebo, lokhu kuliqiniso kakhulu ukuthi iMRP libandla elisebenza ngcono, njengoba sisazi ukuthi industry yalapha kobulawayo vele ayisekho. So thina sicabanga ukuthi siqalise ama-business, sivule ama-company. Abantwana bakithi komthwakazi bangaphumi bethi beqeda isikolo bacabanga ukuyasebenza e-South Africa, labo baphatheke kukho konke okwenzakala khona lapha komthwakazi.
Liza ithola imali eneleyo yokufeza lolu hlelo?
Ukuyithola imali sisayidinga, kodwa hayi, siyakwazi ukuthi ngokusebenza nzima sizayithola.
Kungumqokeli ngathi selakufeza kuyini?
Amatisha lawa angakhulumiyo ulimi siyabona awasaqhatshwa endaweni eziningi, lasezikolo eziningi. Engathi example elupane laphana, abazali bahlala bereporta njalo nje ukuthi hayi, siyabonga lo msebenzi owenziwa yi-MRP, abasasifakele amatisha angasizwayo, amatisha sekuya lapha ngamatisha asizwayo njalo akhuluma ulimi lwesiNdebele. Endabeni zemisebenzi laphana ko-Pick n Pay, lokho sisalindele ukuthi i-Pick n Pay yet office yayethe yona iza communicator abantu labana babiselwe emsebenzini yabo. Njengoba nje lokho sisachitsha e-court, sicabanga ukuthi lalo futhi lolo daba sizalunqoba, ngoba lokho sisalindele impendulo. Otherwise sizademonstrator, sikontinue sikudemonstrator, sitshengisela ngobubi obenzakala emakhampanini anjengabo Pick n Pay.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Presia Ngulube, umsekeli kamkhokheli webandla lezombusazwe eleMthwakazi Republic Party, sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Hayi ke, olivalelisayo ngusithandekile, ngikhona pha eWashington DC. Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.